So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I'll volunteer to be vaccinated ngoba ngisafuna uqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edalela ePhalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court, uJustice Clement Phiri. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ukhulumeli sebandla le-National Patriotic Front, NPF, uMnumzana Jelas Mawarire, ubeye ngemva owayengummeli wembaro edalela ePhalamende, uMnumzana Tendayisa Banu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kahulumende uMnumzana Sevia Kasukuwere. Usabanu waba ngummeli wembari ngomnyaka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emela inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedale High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri, abantwana abane, uMario, Palester, Felicitas noDimpho. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorela ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze sinqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya noba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava, yena othi uZulu kumele ame umkhuba wokuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeke ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhathi. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice safe i-social distance.
Kunje kufika abantu abangamashumi amabili lane 24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe, osokuphule inani lasele kulele ilu mkushane wabe jula inkulu ngane eyotwa la makulu amavili 1217 abasole batula kala vele tuwanileli bejula ikulu 115 bengize inani laya wabe zinkulu ngane esinga machuma matatu lantatu 33,388 asebege valaliswa ilu mkushane woto abasila sebe zinkulu ngane zijula amachuma amavili lane 26,044 nimele istitu 7 nisearare ingumno nolo zinjovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzifikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakube ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Afrika osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lomongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering you tonight.
South Africa esilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile ngokuqala eAfrica jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngabasebenzi zempilakahle labanye abafakwe umsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lo muthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually...
Sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalo muthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisele ukuthola lo umuthi.
For mina, I don't think I will volunteer to be vaccinated, ngoba usafunqale ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? I. Maba hamba abanye bakhululeke bayihlatswa mina, hayi ngizabona bona nxa sezivela hlatswa. How do they react? I'm just afraid of that.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Masikhuluma ngale ndaba ye-vaccine ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka, but ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bazifisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa-ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina ngifeel bad because ngikhule ngayo le nto, just cause why. Isikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi izandla izojova, basibhalele esiki le izozayo singayazi ukuthi izozobona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zweli Mkhize utshele bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars imali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Dominic Raab ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathi ntambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe Central Intelligence Organization umnumzana Isaac Moyo, usikomishi wamapolisa ukomishina Godwin Matanga kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo lelo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedalela eParliamente ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngelebhilithani siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sele simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlabuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengela bufakazi bokuba laba abantu abane yibo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stall some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Murira utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphendulisa inqumo esithethwe ngelebhilithani okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo sebhilithani. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso eyevuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijazi zisolezi okusokwenziwe iBritain kwiziphathamandla zikarhulumente kusokala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka ngoba ilizwi leEngland lona liyinto lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awumhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBhilithani ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuze ukuthi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human rights, uloke engaka improve indlela aphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBhilithani liqondile ngokuthatha leli nyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda webandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kodwa bazama ukuthi batshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBhilithani lithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBhilithani zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli ikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithethwandaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBhilithani lithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamashumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri noNetsai Marova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. kodwa bake bahlala entolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye nabanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Engani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma le ndaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu aba-vocal. Kuyafanana nalokho okwenziwa kubo-Prince Ngonola, bo-Jacob Ngaruvumi labo ufazi Mahere. Kuyafanana, uhulumende lo mina ngibona njalo uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ye-bail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu alokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile. Ukunikwa kwe-bail uSikhala mina ngiyamangala, abantu besithi congratulations, congratulations yani, ubengamelanga abotshwe vele in the first place ngoba akalacala. USikhala wayengelacala, uNgaruvumi wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ehonela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela Thandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizo izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baya empini besiyalwisa khonokhu ungaphathwa kuhle, khonokhu kwephula kwamalungelo ethu, khonokhu kuphathwa njengathiwa kasisobala. Yikho sakathi kulwela khona lokhu, sesiphinda sethi kubona futhi njalo sesinozivuse thina sethi sesikhululekile, kodwa sokuwesa
lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makoza ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Live Talk namuhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomumo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla okwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana ne-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kundlela abaphila ngayo nabakudlayo kuqala, kungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Anodikanwa nemunhu kugarara, anodikanwa mamaminerali
sidingakala ama micro nutrients, ama minerals, ama vitamins aka umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu abasebenzisa abala kwethu zane babuye njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabele lokunye. Inhloliso yenziwa ngenye ingcitshi uMakhosi Mahlangu. Uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu kunutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla okwekudliwa ngabokhokho izinto ezigalayo njengoba intethe lenswabanda lezinhlwa izinto enyabe ngisikhangile and ngiyabona ukuthi lezi zinto lokho ezidliwe emakhaya.
Unkosazana Shelly N Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala lokugcwalisa isiso kuphela.
Good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama nutrients lawa tholakala ekudleni ayachiyana ama quantities adingakala ngomzimba, like the amount ye protein oyithola emzimbeni ayisezifana ne le amount efunwa ngomzimba eye carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini,
like maybe udle umgano wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins, and some minerals and water. And
yeah,
konke kube in that meal, that becomes good nutrition. Ngoba umzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempila kahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba naye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emkhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama immune boosting properties. Uhulumende ngokwalakhe icele wabeka uhlelo lwescaling up nutrition esebenzisana nehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba lamasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phose ayisithiyangalombili 79 yokusungulwa kwawo. I-VOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba, ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigwaqela umabonakude, iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo suleminyaka le engaka umsakazi wami, kodwa sibe sicela like likugugule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa, kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi, loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamaVenda, kunamatonga, kuyinhlobo eminingi, kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini, ngoba lobo ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo, indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga, loba ulimi lwesitonga, loba ulimi lwesinambi.
Alec Nyato okhulumayo, siwubonga lo msakazo. Selokhu ngaqala ukuwulalela mina ngo-2007, ngiyabonga kakhulu.
Umsakazo wa-Studio 7, the Voice of America,
ukuma lokuqina kweqiniso ngikini ngeqiniso ungathi ufungule izolo kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo ngeqiniso yikho lokhu ngingazani uvule izolo kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa ume siwusekele lathi abantu abalalela u-Studio 7 ngiyabonga ngusogogwana lejombe
sesikhanu kama-voice enu bakithi saluthe sathi iradio ayisekho emoyeni ungataleli sithathe ngathi lula sikwazi sesikudinga kuwe lokho sikhuluma ngento one iradio kayisekho emoyeni asisalitholi thina asikho ku-intanethi laba ke sihlala sezisemsebenzini so besilalela kuradio so iradio ayisekho ku-909 sesicele sasadinti sicela lesinike i-channel selikiyo andini latha ama-channel azatshintsha kwathintile so sicalimelisitshele ukuthi belisithumezele ama-meseji abantu abaningi basalilalela sisakwazi sisize ukuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la into soyithunyelwa umuntu
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngise-St Luke's mina ngithanda ukubonga umsakazo we-Studio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Chisa Swanda sisizwa indaba yezimqotho sithi ngabe Studio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekileyo eziliqiniso ngoba indaba zakathi sesizizwa kuradio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathando lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe yiparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo lakwamanye amacele so Studio 7 simlalela ngcono
laba ngabantu abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp bekhuluma ngomsakazo weVoice of America balichumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abayenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni se-DSTV Premiership kwele-South Africa. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Umgadli unokusintizwa nguyedwa umdlali wesizalwane sakweleZimbabwe onelise ukulitshayela emambuleni kwimidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo kusigaba se-DSTV Premiership elizweni lase-South Africa. Kubadlali abalichumi abakuleli abaphatheke kwimidlalo yesigaba se-DSTV Premiership abayisithupha abagoqela layo umtizwa abangene besuka ebhentshini okuyinto yomlandeli womdlalo wenguqu bangani zozathi kumele kuguquke.
Ukungadlalwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe ngenxa ye-COVID-19 kusho ukuba abadlali abaningi abazaphatheka kankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe. Ngaleso sizathu kuqakathekile ukuba laba abadlala kwele-South Africa, iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe, batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi wangunozinti weqembu le-Chakuma Chama Tivandila lona elitshaywe nge-1 kanyange le-Bloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzayi layo liqalisileyo ngomgqibelo. Omunye nguDivine Lunga weqembu le-Golden Arrows lona elinqobele ama-Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle igoli labo elesibili nguMtizwa yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDanny Phiri yena ongene sekusele imizuzu elitshumi lanhlanu ukuba umdlalo uphele. UVitie Karuru layo liqalile lapho iqembu lakhe le-Black Leopards libhaxabulwa nge-3-0 TS Galaxy ngomgqibelo. Willard Katande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe le-Kaizer Chiefs lichaywa nge-2-1 ngele-Orlando Pirates lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithuba lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini. Ngomgqibelo njalo u-Evans Rusike kanye lo-Guda Mahatshi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo ele-Supersport lona ebelidlala leli-Swallows njalo lomdlalo uphele zingutshikilobhanqa 1-1. Ngolwesihlanu ubuthelo zencube layo ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe le-Amazulu le-Stellenbosch bona ophele ile-Amazulu linqobe nge-2-1. Iqembu le-Mamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngukapteni weqembu lama-Warriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanhlanu njalo linqobe le-Chippa United nge-2-0. Endaweni yesibili kule qembu le-Supersport lona eliqeqetshwa isizalwane sakweleZimbabwe uKaitano Tembo kanye leli-Swallows amaqembu lawo omabili alemiklomelo engamashumi amabili lathoba mnyembili kusithi ele-Sundowns lemiklomelo ngamashumi amathathu lantathu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo.